Zulukandaba sikhala labako Mtsekwa njengoba isizwe sesazisiwe ukuthi seshonile thina abesize Coalition for Change ubaba osichileyo ethe simhlonipha ngoba nguye omunye waqala ukusebenza zima ngama 1990s echallenge i one party state esebenza elo baba uTekele lo Kombayi bengafuni one party state basebenza sili ikho namhlanje libona uthi Zimbabwe lokhu isadonsa ifuna kuba i one ifuna kuba i multi party state sikhala lemuli yakhe siphinde sikhale labantu bonke osebenze labo ngoba imfa bakithi kungi singakha sonke sincedisane njengoba imthimba we mfa ngowethu sonke galale ngokuthula siyabona.